namhlanje wesiphathelane labesifazane sixoxa lo nkosazana Loveness Wester umcuki njalo kwenhlelo zezwekazi le-Afrika umhlanganiso ye-Love Peace Harmony usichasisela ngohlelo aluqhubayo
mhlaka 21 September nge-Monday sizabe sinomdlalo sicelebrate i-World Peace Day. I-Love Peace Harmony incedisa nje, is a non-profit organization. So incedisa izindaweni okufunakala uncedo. Mina ngibone ukuthi ekhaya kufunakala uncedo kakhulu right now. Uncedo olufunakalayo ngolo amanzi. Bese siqalisa ukuthi sigebhe imigodi, ama-wells, ama-borehole. So i-Love Peace Harmony iyancedisa ukuthi sikwanise uku-raise imali esizayihambisa ekhaya. Sizaqala ngeweli yokuqala izabe ise-Beitbridge esigabeni between Beitbridge leGwanda. I think isi-under Gwanda now. Indawo leyi ithiwa iDendele oMareka. Omakhelwane abahlala khona sebe sikha amanzi very far emzingwane kukhatshana kakhulu. Iningi labo sebeze behlala khona lelenyamazana zabo. Sebasuka lezinkomo zabo lembuzi zabo abasahlali ezindlini sebehlala emfuleni ngoba bekunzima ukuthi banathise inkomo zabo lokuthi labo bazuze amanzi abo okunatha.
Likhangelele ukuthi isikhwama senu sifike kumalini yizizalwane zalapha eMelika kuphela kumbe labavela kwamanye amazwe.
Umbuthano wethu umhlaka September 21st open ngomuntu wonke, anyone, umuntu wonke uyinvayithiwe la. Umdlalo lo u-free, akubhadalwa, and kuzabe kulama-artist eZimbabwe azaperforma. Lami lo mntanami sizaperforma, sizagida, sihlabele, kube mnandi sibili. So sinxusa kakhulu abantu abavelela khona lekhaya eMathebeleland la konke nje around iZimbabwe yonke eli diaspora ukuthi ngabe liyabuya lizofaka lana okungamapeni kwenu lincedisa abantu benu ekhaya. I-well lay sizayenza eyokuqala izaba se-Beitbridge, esibili sicabanga ukuthi sizoyenza eBulawayo duzele makhokhova laphana kumbe sidinge njalo elinye ilokishi lapho kungaba khona la manzi okuthi abantu bonke abeBulawayo babuye bazothola amanzi bengabhadali. Singa-raise imali sicabangela at least $10,000 or more, ingaba yi-20 or more, that's even better. Siyakwanisa ukwenza i-borehole A1 esingakwanisa ukuthi si-maintaine sihlale i-provider inika abantu amanzi. Nxa usazi omunye umuntu nje oyi-1 kumbe ingabe se-UK, ingabe se-America, ingabe se-Europe somewhere kumbe se-South Africa, uloku umsebenzi la yakwanisa ukuthi afake noma i-50 cents loba i-dollar. Thina siyilapha nje singumlomo wenu, singamehlo enu, sizindlebe zenu, singapha emazweni. So siyatshela lathi abalenhliziyo zabo zokunika ukuthi hayi cele lathi kungapha ebanganini bethu base-America la ngaphi ngaphi.
Kuyini okwenze lakhetha indawo leyi e-Beitbridge njalo lisuka khona? Yiziphi ezinye indawo elikhangelele ukuthi lizincede?
Okwenze sakhetha i-Beitbridge ukuthi mina Loveness Wester ngikhulele e-Beitbridge between eGwanda le-Beitbridge eDendele. So ngikhule ngale labo gogo amanzi ayevele ehlupha. So ngithe ngo-2009 ngakhangela ngabona ukuthi abantu bekhaya bafunani uncedo kakhulu. Futhi sithuthukise indawo yakithi, siyenza amanzi, sihlanyela izihlahla, senza ama-projects. But angizange ngenelise ukukwenza ngingedwa, lami ngangilokwakungibambile. E-America ngapha impilo kayichiphanga, you know. Emadorobheni siyakubona amapikitha atshengisa, hayi abantu balayinele amanzi, kuyakhathaza kakhulu. Thina ngakithi endlini yangithi sile-borehole, ngathenga indlu ele-borehole. So umama la iyancedisa abantu omakhelwane babuya bezolayina lawo bezothotha amanzi. Ngitshela umama ngithi hayi mama lingababhadalisi, uNkulunkulu uzalinceda lani, banike nini izihlobo zikamlimo ezidinga amanzi. Ngenhliziyo yami ufuna ukuncedisa lami, so ayi ngiyahamba ngicele labantu ebantwini bakithi ncedisani, bantikithi ncedisani. So kuyabe Love Peace and Harmony basebenzisa ayisukuzile Loveness, sizayincedisa abantu bakini. Sidinga abantu abazancedisa kuma-projects amaningi ayenziwayo ekhaya ukwenza ukuthi libe kwazi ukuthi imali zenu ezibuyayo ziya ngaphi. Kazingeni esikhwameni sika-Loveness, lina lizaba yini likwazi ukuthi imali le inga ehambe ngaphi, yagebha ngaphi, kwafunwani. Konke lokho siyalicela, siyalidinga ukuthi ngena nini libe ku-committee
yama project lawa esiwayenza. Ngingabe ngiqalile something but asikho kwami ngokwabantu bakithi ekhaya, ngokwenu, ngokwethu sonke. Imali leyo yabisele sihle singene eBulawayo siqalise imigodi elandelayo. Ngizwe kuthiwa kule migodi eyagejwayo amabhoholi lawa kala maphasi okuthi amanzi aphambi. So sizazama ukuncedisa silandelele lathi labe city council lokithi ngalokhu one at a time. That's the strategy. Sincedisa ilokithi ngelokithi.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Loveness Wesa, umculi njalo engumqoqi wenhlelo zezwekazi le-Afrika umhlanganiso ye-Love Peace Harmony. Yona athi itholakala ebulenjini ku-www.